Indaba ngamafitshane ze Studio 7 ziminute ezivela e Voice of America ese Washington DC. Mina ngingu Chris Gande. Okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 18 ntambama. Iqula lomanyano we SADC elahlola ukhetho lusanda kwedlula lithi lolu khetho lutshengisa isifiso sikaZulu lanxa lusoleka lapha lalaphaya. Umdlali wenguqu leqembu lesizwe ama-Warriors uJivon Jaffa usemiswe ukudlala okwenyanga eyodwa andubana azigeze kudaba lokusebenzisa imithi engavunyelwayo. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwalamhlanje ntambama. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8:30 p.m. Namhlanje sihlaziya imbiko yomanyano we-SADC ethi ukhetho olusanda kwedlula lwalulokuthula kodwa kulokusolekayo lapha lalaphaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo we Studio 7 ose Washington DC.